isikhathi senovalaleli lapho eselipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli le studio 7, mina ngumanzini weJacob kanapha nje embereni kwalapha. Yazi sidakekile ngomama lo uthiwa ngumakhubhe lo Monzo. Sidakiwe ngabo, angikwazi ukuthi ngabantu abanjani, kodwa okusalayo ukuthi abantu laba libatshele ukuthi ukukhokhela abantu kupolitics ayisiyo nto yekhothi. Khothi ngeke isinike umuntu ofanele ubana sikhokhele. Please, ukhuphe asizanga vele simvotele. Umonzela samlahla kuma-elections. He's a power hungry. So into a corner lapha ukuthi nana she thinks yena umbingxenye, she's a presidential staff umuzulu. Akachiyane lati into ayenzayo nomakhuphe wakhe ivele ilosiba lozanu phakathi vele abangazikhohlisa. Akula ngitsho noma oyedwa, mina lapha engikhona sikubranchi ekhona, abantu bonke abakhona bakhuluma okubuhlungu ngabo laba bantu, ukuthi ngabe kuthiwa bayakwazi ukuthi into abayenzayo isizondisa kanjani. Ngavele abakhulumi lokukhulumi. Please, please, abeke basixolele, asibafuni, asibavotelanga. Amavoti abo angazanga akhawunti ke. Amavoti abo nxa ekhawunti akuchamisa, then uchamisa becomes the president. Nxa engakhawunti lokho abawukhulumayo kuhamba kanjani? Please, please, abake basixolele, asibavotelanga. Yebo kambe ngendaba yokuthi basupportwa izanu bakuphalamente, but bavotelwa ngubani? Bamelele bani? Hey, ake sisixolele nomakhuphe diniwe ngani.
Nivuka njani basakazi weStudio 7? Ngufita koBhidi endlwini. Ngisithi ngaqhuba kahle umhlangano wethu olisenzela wona, sibonga kakhulu ukuthi inkosi iliphathise. Siyamangala ukuthi kathi uThokozane baqhubekela phambili lokho belusana lo Chamisa, kambe ama-MPs akhe akhethwa ngabantu. Abantu bona bami ngaphi manje uma sebethathelwa ilungelo labo lokuvota, sebethathwa kufakwa abantu abangazange bebavotele. Kodwa isiphetho kuzabonakala ukuthi induku xaxwa kuyawe lana. Jike ngikhona pho kumahlasela sikachannel. Uvuka njani Bhutiza? Sawuthi Mahlasela nasiqe uvuka njani? Jike ngeSt Joseph Abraham Kathe sakholwane, uvuka njani khonapho Bhuti? Ngithi uphile impilo ende uzinanzelele nge-COVID-19. Sadika Ketshane Vusumuzi Mduduzi Losankosi Usipho Jiyane, philani lizinanzelela madoda, i-COVID ayiphelanga.
Njani basakazi, singahlokhe sifaka lapha ama-odito angini kade angasazi ukuthi kuhamba, kodwa kuthiwa sikhuluma izinto ezisenhlizeni zethu. Xa sizikhuluma zisafiki, thina sifuna ukuthi kona sikhulume sibili ukuthi kambe shuwa lubaba lo bathi wabamlangagwa lo lo vela nguRamakopa lo ukhangele South Africa vele yena kakwazi ukuthi angamusathini nguRamakopa. Ngoba kathesi kunjenje ufuna ukuthi thimehla laphansi abumva umthetho ukuthi ye umuntu ozachotheza yena uyambuka. Uyayehluleka ukuthi abone ukuthi amatitsha ahala mali. Yena akakwazi ukuthi utitsha uqakathekile ngoba yena ukuzabe khona phana wahanjiswa imfundo. Kakwazi khonokho. Kathi yena uvalani, wathi yena ye abantu bazakhululeka, ikukhululeka khonokho. Abantu kabamthethisi, kabathethisi igovernment yakhe, igovernment yakhe kabasayifuni abantu. Two, laba bantu lokhu zini umakhuphe lo Chamisa, nabo bonke bobabili bayizihlulekisa vele. Abantu bangazi bethi uChamisa, uChamisa sesambona thina vele. Chamisa laye ngeke abuse abantu, ngumtitisi kamgabe, ngumgabe omncane nalo Chamisa lalo enalo kalakahla kamgabe. Ukungena kuChamisa kuya kumgabe straight mgabe lwa, akula muntu ongenza kanje. So yena usuka khonale ebuyutini bakhe buyetata zele funa uzoqanza phezu kwekhanda likamakhuphe. Mina abantu angikwazi ukuthi bayala lokhu besula umakhuphe. Umakhuphe usethengwe izanu, yesithenge izanu zehlulekela yodwa izanu, futhi ithi zehlulekela kwaphi opposition party akulalutho. Sesikufuna kuphela emathebelini nje ukuthi abantu bakithi emathebelini lilinda ake lizame ukuthi lani ke likuqoqane libe imbumba ke lithiyane lento leze zesonini kade kumbe kalizwa lokho libhizi likhangela uChamisa lo Chamisa uzolisiza ngani njengoba beyasomntwakini 40 years lokho esikuthwele nzima silamgwaqo kairoad akula kezi road lapho kulomdala khona unkomo ungahamba uhamba ngokuyi-street lokho elingaboni lo nkomo laye futhi bona abazibamenzela isithombe bathi ngufather zimbabwe futhi abazange bamhloniphe uChamisa nguye osiza kuya esilungisela ngapha thina asitshiyaneni labantu laba bangali baphetha kathangana
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.